Siyabonga Gibbs Dube, siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 12 Mbimbitho 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali chona njani izilukandaba mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lePeople's Democratic Party lithi liyasuthiseka ngohlelo lwalo lokuhlangana lezakhamizi zakobulawayo.
Abantu bazondile ukuthi ama-MPs abo kobulawayo baxoxwa nguTsvangirai wanika ama-seats ethu kuZanu PF.
Umanisipala wedolobho leHarare uthi useqalisile ukudiliza amasonto angakhiwanga ngokusemthethweni. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi umbhuqazwe wegugrawundi uzahlala usemlonyeni wabaningi.
Kulula bantu bonke nje eZimbabwe ba-export kuleyo nto ye-corruption njalo, kodwa ke yinto embi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lePeople's Democratic Party lithi liyasuthiseka ngohlelo lwalo lokuhlangana lezakhamizi zakobulawayo. Leli bandla liqhube lolu hlelo edolobheni lakobulawayo ngempelasonto, lapho inkokheli yalo ebalisa umnumzana Tendai Biti, umkhokheli, umsekeli wakhe umnumzana Sam Siphepha Nkomo, unobhala jikelele umnumzana Gordon Moyo kunye lenye inkokheli. Sixoxe lo mnumzana Sam Siphepha Nkomo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sikale etwinens ewall okuthiwa yi-hideout, where we had about 500 people. Sasuka lapho saya eChabalala, uyakwazi eChabalala, ewolu yeChabalala. That wall also was full. Sasuka saya eNjube, the wall was full. That's my constituency. From there, sagcina siseNkulumane, it was overwhelming. So that's border. We spent the whole day doing that.
Manje ngokubona kwenu kuhamba njani, kuyathembisa na ukubana uZulu uzalivotela?
Kobulawayo Chris, kungavotelwa enye iparty, ngoba iparty engizibonayo ezingaba khona yiZanu leMDC kaTsvangirai, hayi lezi ezinye, hayi kobulawayo, hayi. So lezo zombili iZanu leMDC kaTsvangirai, MDC kaTsvangirai yawina ngesikhathi sethu, but kathesi abasoze bawini. Bulawayo, they've lost it.
Yona injongo yenu yokubhodabhoda lapha ibingiyani?
Well, bekuyi-consultative meetings, ngoba i-idea yethu ikubana fanele sihlale sibe on the ground consult, sizwe ukuthi abantu bathini, bafunani. Abantu bazondile ukuthi ama-MPs abo kobulawayo baxotshwa nguTsvangirai wanika ama-seats ethu kuZanu PF. They are angry. So injongo yethu kakhulu ukuthi sihlale si-in-touch nabantu njalo njengeparty ebunjwe kulomnyaka ophelileyo. We still need ukuthi sibe nama-structures. That's why ama-consultative structures le besiwabona ngama-structures sibili, not rally, hayi ama-structures. So ungabona singenisa eholwini abantu abangu-500 ama-structures, then kuyasisuthisa lokho, but we need much more than that. And the way sibili kuyinjongo ukuthi ngo-March, at the end of March, siyabe sesikhethisa ama-shadow councillors. So as a result, Nico siboda kwenzela ukuthi end of March ama-structures wonke asebe-ready ukuthi bavotele ama-shadow councillors throughout the country.
So, lo-ke ngumnumzana Sam Siphepha Nkomo, umsekeli kamongameli webandla lePeople's Democratic Party, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umanisipala wedolobho leHarare uthi useqalisile ukudiliza amasonto angakhiwanga ngokusemthethweni kuleli dolobho. lokho kulandela ukudilizwa kwezindlu kumaviki amalutshwana asanda kwedlula ezithiwa zakhiwa ngokungekho emthethweni. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele ukansila waleli dolobho umnumzana Thamsanqa Hadebe othi yena abadilizelwa izakhiwo lezi bebephiwe ithuba lokuzidilizela kodwa abenzanga lokho.
Kathesi kade sekungene kuma-illegal structures afana lama-illegal churches laba kade befake amatende abo ukuthi bangenele khonapho ngendaba yokuthi izitende kathesi azikatholakali kangako ziyaswelakala. So yikho kwenzakalayo kathesi. Then silokunye okufana lama-illegal vending site like ama eco cash booth lawo angekho emthethweni la laba abazama ukuzinceda ngendaba ze business ama small medium enterprise people like abama eco cash la laba abazama ukwenza izinto ze hard uma spaces around dotted around Harare.
Nqali yena umunicipal ehamba lapha ungasichazisela ukuthi kuyinokwenzakalayo kuyadilizwa yini konoko kutsho?
Kwenzakalayo yikuthi kuqala kwake kwaba le ncwadi laba bantu banika izincwadi zama-48 hours ukuthi basuke, then bangafika after those 48 hours bengakasuki lapho abadiliza khona bafika vele sebephonga ukudiliza.
Lo-ke ngumnumzana Thamsanqa Hadebe ukansila wedolobho leHarare. Udaba lokuhuga abantu ngamanga bethenjiswa imisebenzi kwamanye amazwe selufike kusibanga esesabekayo kulandela ukubotshwa kwabomama abayisikhombisa ngolwesihlanu. Intatheli zindaba e-Studio 7 uMark Peter Ntambe uke wafika emkhosini obuqoqwe ngumkhokheli wesigodlo sommeli welemelika eZimbabwe umnumzana Harry Thomas wasethulela udaba olulandelayo.
Emazweni akhe wabalulelwe ngumqondisi wohlangothi olubona ngobudlelwano lozulu kwalesi sigodlo unkosikazi Karen Kelly, ummeli wemelika eZimbabwe uambassador Harry Thomas wazise umhlangano wezifundo owe-Hope and Fair Lecture Series ukuba lolu dubo soludale kakhulu indleko ebiza amabhiliyoni alikhulu lengxenye 150 billion United States dollars emhlabeni jikelele, njalo inani elifika kumashumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55% labantu abahlukuluzwa kanje lingabe sifazana lamantombazana. Unkosikazi Samukeli Sogono ongumqondisi obona ngokuthuthukiswa kwemisebenzi ye-Women's University in Africa uchasisa ngokuqakatheka kwalo mhlangano.
Yikho-ke khathesi silethe intombazana yeZimbabwe uRindai Chekerwa osebenza ku-organization ethiwa Inhuman Trafficking.
U-ambassador Thomas uthi eleZimbabwe lalo lihlaselwa njengamanye amazwe omhlaba, njalo lisetshenziswa ukuthola abantu bokuyakwenza izigqili, liphinde lisetshenziswe njalo njengendawo yokudlulisa abantu abasiwa emazweni ajeneyo, ikakhulu kulabo abasetshenziswa njengezigqili zokuthengisa imizimba leminye imisebenzi engaqondakaliyo. Ethi abantu abahleli emngceleni lamanye amazwe, ikakhulu amazwe afana lezansi ye-Afrika, Mozambique, leZambia, ikakhulu abesifazana lamantombazana basengozini enkulu yokubanjwa ngamandla okuphila ngokuthengisa imizimba yabo leminye imisebenzi etshiyeneyo egoqela yasezindlini kunye lokuthandana labatsheli bamarola amakhulu amagonyethi. Umqondisi wenhlanganiso ye-Inhuman Trade unkosikazi Rindai Chekerwa uthi udubo lolu lukhulu ezantsi ye-Afrika lapho amaZimbabwe atholakala khona kanenginengi egcina njalo esetshenziswa ukuthengisa imizimba ngokusilela kolwazi. Unkosikazi Gono uthi injongo yabo ikuxwayisa ukuba abesifazane ikakhulu beqaphele inkinga ezinje bengakangeni kizo.
Zamuthi siyenze ithiwa i-awareness ukuthi eZimbabwe abantu bakwazi ukuthi kule zinto ezinje silama okuthiwa ngama-cross-border lawo abachathiswa ngomalayitsheli. Antu bamzwile ekhuluma ukuthi omalayitshela laba babuya bathi ufuna ukuya ngaphi sikulayitshe thina sihambe nawo, bagcine sebesiya kuphosa emasimini uzabe esetshenziswa njengesibharo ungaholi ungahli.
Iningi labantu libikwa lihugwa ngokuthenjiswa imisebenzi efana lokusebenza emavinkilini alungisa inwele, ama-hair saloon, ama-massage parlor, ama-modeling, ama air hostess leminye imisebenzi begcineke bewela kiyo kubangelwa ukusilela kolwazi ukudubeka lokusilela kwemisebenzi kuleli ngomnyaka ka 2014 abesifazana abeZimbabwe bangamathumi amabili lambili 22 bahukwa ngalindlela besiwa eSaudi Arabia bethenjiswa umsebenzi wezindlini kodwa abacina besetshenziswa okungayisikho abesifazana ababangela lokhu bacina betholakala bengelacala ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 12080, la ku 15775 kHz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lomhlonitshwa unkosikazi Sithembiso Nyoni ongumphathintambo kahulumende obona ngamabhizinisi amancinyane njalo osanda ukuthola isicoco sokuba umkhokheli olohlonzi eseLeadership of Excellence Award in SMEs and Entrepreneurship Development emkhosini wokunaza ilanga lamalungelo abesifazana ele International Women's Day. Uqala ngokusichasisela ngokwenzakala kulumkhosi. Siyalamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Sibe lelanga elihle kakhulu. Sibe le lomhlangano wabomama abayenza imisebenzi ekhanyayo. Kwaba labomama abaphiwe ama awards kule kuzindawo zabo. Mina ngibe ngomunye wabo ophiwe isicoco kumbe ophiwe iaward for being a leader of excellence in SME and entrepreneurial development. Ngizizwa ngishonitshwe kakhulu ngalokho. Ama-banks labanye omama sihlangene emiddle le breakfast sithokozelela i-International Women's Day. Besikhokhelwa uDr. Jinya owe MBCA Bank. Labanye nje abebekhona sibaningi. Sathokoza kakhulu. Saxoxa ngokuthi omama bona sivele sibili senzani. Umama ophumelelayo uphumelela esenzani. Njalo ama-banks labanye omama sebephumelele. Bangenzani ukuthi sincedane sixhasane ukuthi umuntu ongumama aphumelele.
Singathi eZimbabwe lingaphi kathesi ekufezeni izinqumo zomanyano we-United Nations. Singathi baningi yini abesifazana ababa lezikhundla kwezombusaso.
Ngathi ye abantu bayazama ukuthi babe khona but silokho singakasuthiseki ngoba ku cabinet omama singu-4 kuphela uthola ukuthi eParliament sesithe xaxa ngenxa ye proportional representation but omama abaningi lokho besehluleka ukuma ukuthi bakampene bawine ama election ngoba igame yakhona i-rough njalo iyadula. Omama abaningi abala mali njalo baba too busy ukuthi ba campaign. Sizathola futhi ukuthi ezikhundleni zama permanent secretary langaphingapi kusasilela but we are working on that. Okungithabise izolo yikuthi omama beZimbabwe lapha abakhona bebamba izikhundla basebenza katalala and they are really making a dent. Omama bakuma business, omama basema banki, omama bakuma parastatals, omama abaphethe izikhundla ezijiyeneyo benza izimanga eZimbabwe. Kungekho omama angikholi ukuthi iZimbabwe ngabi lapha ekhona namhlanje.
Kodwa ikusasa liyibona injani yabo mama elizweni?
Omama eZimbabwe bayathuthuka kakhulu. Ungazukhangela ezikolo, ezikolo kathi silapho khangela i-enrollment yezikolo zethu. Uzathola ukuthi abantwana bangamankazana yiba sebenzi babaningi kulaba ngabafana. Laba pasayo amankazana bamaningi kulamajaha. Bese kuncipha nje lapho sesiye university ngoba lapha sebesuka ukuthi baswele izimali ngoba bangabafana uyabona ukuthi ubabuya kuyathengisa inkomo athi ngcono ngifundise indlalifa kulokuthi ngifundise lo oza kuya kwenda anotice abanye. But lapha sokubuya kupolitics lapho ngibona ngani hayi isibanga sesefide kakhulu kuyamkutsho ukuthi omama sike sincedisane labo ukuthi bangene ku-politics, bangene ku-parliament, bangene kuma-councilor. Kodwa i-constitution yethu iyabakhuthaza, kusasilele nje ukuthi kube lokubambana ukuthi singene ezikhundleni zama-politics. But ikusasa mina ngiyibona i-bright ngoba omama sesilokubambana, sesilokuzwisisa, njalo abasikhokelayo kathesi ukanya bayafuqa sibili ukuthi omama baphumelele. Umama wethu first lady is doing very well ukuthi asincedise ukuthi omama basizakale ukuthi ba-participate ku-economy njalo ba-participate la ku-policy.
Leyo balaleli bekuyingxoxo loNkosikazi Sthembiso Nyoni ongumphathi ntambo kahulumende obona ngamabhizinisi amancinyane. Lithiye indlebe njalo ngomgqibelo ozayo lapho uNkosikazi Nyoni ozasichazisela ngomsebenzi omkhulu awenza esigabeni asimelayo esenkayi North esokuthuthukisa ezemfundo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, ubelela ngelihle. Kwezemidlalo lamhlanje, ukwethulwa kwembiko ethi kuleziphathamandla zenhlanganiso yenguqu ebeziphatheke kuhlelo lokufumbathiswa kuthengiselwana impumela yenguqu sekuthiye ezomdlalo wenguqu zikusimo esibi kakhulu eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwedi kwezemidlalo uCassius Jays Simanampofu.
Ya lezi ngathi izindaba ezimbi kakhulu kwezemidlalo ngoba into leyo iyenzakala siyayikhumbula sonke i-Asia Gate leyo yabo Andretta Ushaya labanye abaningi ayesenzela kumthindawo njengalezo khona kathesi seyiphinde yavela kusho ukuthi indaba yakhe nana u-Andretta ngoba uphakathi kwendaba leyo khona manje kushouthi wayengazange ayithiye lokhu sokusenza kube ubufakazi obukhulu ukuthi leyana into eyayiyenzi wakuthi uyenzile ekuqaleni eyala wayeyenzile ngempela. So lokho kubisela umdlalo wezenguqu emuva. Hayi wezenguqu kuphela kodwa sisiphana nje yonke imidlalo noma yaba yi-cricket noma yini. Uma kulento kufika ne-match fixing enjengaleyo, hayi kuba nzima ukuthi ibhola liye phambili, kuba nzima ukuthi imidlalo yonke iye phambili. Into embi kakhulu yabenza.
Akulula yini nxa sikhangela udubo olukhona eZimbabwe lokusilela kwemali ukuthi iziphathamandla zemidlalo ziphiwe imali bese zisenza kungethembeki kwenoko?
Ngaba ngokunye ukunganiki usokwezomnotho kodwa ke ngoba abona laba bantu abathola ezemali bethengisa imidlalo bezama ukudingisa imidlalo ayisuba kodwa phela abahlupheka. So kukhona kulula bantu bonke nje ezezimbabweni ezeworld ba-export kuleyo nto ye-corruption njalo kodwa ke yinto embi ngoba kakhulu ma sikhangela kumdlalo wezifa kulidership yezifa sikhane ukhathiniyo khathinoke njengomuntu osanda kungena ebhoreni ungena aze abe ne-record yenu ngokushesha kusho ukuthi kuba nzima sesisiyele emuva sicabanga ukuthi mhlawumbe wasponswa ukuthi aza winyake laphana ukuze bathole indlela yokungena ngayo. Kunzima abantu bonke nje into yakhona ngathi laye baphathi kahle abalandelise emdlalweni.
Lo ke nguCassius Jays Simanampofu, ingcwethi kwezemidlalo obekhuluma le-Studio 7 ecingweni ese-South Africa eJohannesburg. Ukuphetha ke indaba zethu zalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Ibandla le-People's Democratic Party lithi liyasuthiseka ngohlelo lwalo lokuhlangana lezakhamizi zakoBulawayo. Umanisipala wedolobho leHarare uthi useqalisile ukudiliza amasonto angakhiwanga ngokusemthethweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, lilayo.
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.